Abaku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingalitshona njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 28 Nhlangula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
mbona ifiye for his life yabo ngoba khangela i-ice cream poisoning ngiyenzakala kwemadebeleland, ibhompu layenzakala futhi emadebeleland. Ha, asawazi phela ukuthi what's next for him okumeleyo emadebeleland.
Ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya emhlanganweni wewange izolo kubikwa kuveza ukuba angaba esesabela impilo yakhe ngemva kwesehlakalo sangomgqibelo eWhite City koBulawayo.
Ibandla leZANU-PF lizimisele ngaphansi komkhwekheli walo omutsha ukuqeda udlakela lwezombusazwe. Okwenzakale ngeviki eliphelileyo bekungagcina kuphetha ngokuchitheka kwegazi. Siphose salahlekelwa zinkokheli zethu zonke ekudubukeni kwaleli yabhomba.
Ibandla leZANU-PF lithi lizaqhubeka lisenza konke kusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho luzayo aluladlakela.
Sithe sesibona ukuthi uhulumende kamgabe kakunazeleli khona lokhu, kafuni ukulungisa izinto esikhuluma ngazo ukwenza ukuthi izisebenzi labo zibe lempilo ezinhle. Yikho lapho izithithi uyacina sithi hayi alingeke ngizame imizamo lanilike liform i-political party. Ngaba ngomunye walaba abantu abahamba bayaform i-political party e-MDC.
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka kusikhundla sokudinga umongameli welizwe, lamhlanje siphatha impilo kankosazana Thokozani Khuphe okhokhela elinye lamacele awe-MDCT. Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba khona emhlanganweni wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho webandla lakhe eleZANU-PF ewange izolo kuveza ukuba engaba esesabela ukuphinda kwesehlakalo sakoBulawayo eWhite City Stadium esenzakala ngempelaviki. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokho kulandela ukudubuka okunakekelwa ukuba libhomba enkundleni eWhite City koBulawayo ngomgqibelo, lapho okunumele abambalwa abakade besemhlanganweni ababili bagcina belahlekelwa ngumphefumulo esibhedlela. Ingcitshi ezicubungula ngezombusazwe zithi umongameli Mnangagwa engabe esesabela impilo yakhe ngoba kungaziwa ukuthi kuyini okuza kwenzakala ngemva kwalesi sehlakalo. Nkosazana Mercy Mwanza isakamuzi saseHarare uthi okwenzakele koBulawayo kuhlasimulisa umzimba, ngakho akamsoli umongameli ukwesabela impilo yakhe.
Mnangagwa ezefeli kwadresi rali yayizolo ewange, mbona ifiye for his life yabo ngoba khangela i-ice cream poisoning ngiyenzakala kwemadebeleland, ibhompu layenzakala futhi emadebeleland. Ha, asawazi phela ukuthi what's next for him okumeleyo emadebeleland.
Esinye isakhamuzi seHarare uMnumzana Mthulisi Nyoni uthi kungabe kubangelwa indlela angena ngayo embusweni ukuthi ahlalele evalweni.
Singathi indoda eligwala akalaqiniso ngokuphepha kwakhe, sikhangela okuyokwenzakala eWhite City ukuthi lokho ekuzona emadebeleland. Ngakho-ke ukuphepha kwakakuthembi kakuhle nxaananze ethi mhlawumbe bengelaqiniso ukuthi uzawuba ngumuntu ongasila, njalo i-security yakhe kubisa imibuzo eminingi ngayo emva kokho kwenzakele khona. Yikho nje ekhanseleni ilokuzenini irali.
Isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokelwa ngumnumzana Washman Ncube, umnumzana Decent Bhatshila uthi kukhona okutshaya amanzi.
Kukhona okwenzakalayo esingakutshelwayo njengoZulu okumayelana le security kupresidium yonke. Kungabe kukhona mhlawumbe ukuthi bayaxabana bona bodwa abesibuthweni bexabana lomongameli uMnangagwa njalo bebesebehamba bemethusela lapha lalapha ya. Kuphinde kwenzeke futhi ukuthi kungabe kukhona ezinye izitha alazo esingaphandle kwebandla lakhe kumbe ezingaphandle kwabebutho. Kodwa kukhona okushaya amanzi and kuzaba lemiphumela emibi mhlawumbe singakayi kukhetho kumbe sisanda ukubuya ukuvela ekhethweni.
Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Sipho Sami Ndlovu uthi uMnangagwa angabe sesabela udaba lombhuqazwe olwegugurawundi emhlubuleni weMandebeleni.
Uyazi nxa uphumile emlonyweni wengwe ukuthi uyale ubuyela khona phela remember ukubana yimathebelelenti leyana kasenathemba umngameli njalo ukubana uyazi nxa ukhuthiwe uphume phakathi kwenkeme nkeme yendaba uyabaleka ngitsho even last thunzi sakho nje ukuphonga uthintwa nje into awuya ungasazwisisi so kakusena kuthembana.
Kodwa isiphatha amandla seZANU-PF umnumzana Munashe Mdutsa uyakulandula lokhu esithi uMnangagwa ubevele engahlelanga ukuya emhlanganweni wewange.
Irali leyi ibingaplanwanga ngumongameli. Irali leyi ilungiselelwe ngeleadership ezanu-PF yewange. Yibo abathi cabanga ukuthi upresident ngemva kokuthi enga-officiata kuprogram le eyewange Colliery uzahle kwanisa ukuthi efike khonapho, but upresident ubevelile lama-programs akhe ubemele hlangane lama-investors atevela kwe-Germany le-Belgium eHarare. Yikho uthe soon after the officiating of i-program yewange Colliery uhle wahamba eHarare. Bekungayenzi ukuthi postpone i-meeting le yama-investors ngoba namhlanje ngolwesine bekuzamele ivukele ukuphuma phandle kwelizwe siye eTanzania. So yikho kuphela kube khona akazange chiye irali ade ilungiselele. Irali yeMathebeleni North izayenzakalela ubani ngelanga elizakhulunywa elizaziswa abantu ukuthi uzaba nini. Lokho kodwa kumele abantu benanzele ukuthi upresident yena uqakathekisa izinto ze-economics more than ukuqakathekisa izinto ze-politics. That's why ama-priorities akhe engani akhangele ku-politics kakhulu.
Ekhuluma le ntatheli izindaba zomsakazo weBritani we-BBC uMnangagwa wazise ukuba ucabangela icele lebandla lakhe axabana lalo ele-G40 elalikhokhelwa nguNkosikazi Grace Mugabe esithi kuzamelela amapolisa ukuthi acubungule lolu daba. Mele studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Ibandla leZANU-PF lizaqhubeka lisenza konke kusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho oluzayo aluladlakela. Lokhu kwethulwe isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Paul Mangwana ngesikhathi sengxoxo mpikiswano yokhetho equtshelwe eJohannesburg izolo ntambama. UBenedict Nhlapho ubekhonale wasipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma imbuthanweni wengxoxo mpikiswano yezokhetho phakathi kwe-MDCT Alliance leZANU-PF, umnumzana Paul Mangwana uthe ibandla leZANU-PF sekulibandla elahlukileyo kula kudala ngoba seliphansi kobukhokhelo obutsha lomongameli omutsha.
ZANU-PF under its new leader.
Ibandla leZANU-PF lizimisele ngaphansi komkhwekheli walo omutsha ukuqeda udlakela lwezombusazwe. Okwenzakale ngeviki eliphelileyo bekungagcina kuphetha ngokuchitheka kwegazi. Siphose salahlekelwa zinkokheli zethu zonke ekudubukeni kwaleli yabhomba. Kodwa indlela umongameli wethu aphathe ngalo lesi sehlakalo lami bengingeke ngikwenza.
Umnumzana Mangwana uthe loba kwathatha isikhathi eside ukukhipha umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Iqiniso ukuthi ibandla lakhe yilo lodwa eZimbabwe eselanelise ukukhipha umkokheli walo esikhundleni saphila okuyinto esiyehlule emabandleni aphikisayo. Uthi kwamanje umongameli Emmerson Mnangagwa wasekubike kwacaca ukuthi uzabusa iminyaka elithumi kuphela nxa ekhethiwe njengokutsho kwesisekelo sombuso. Uthe ibandla lakhe liyaziqhenya njalo ukuthi lanelise ukufaka besifazane abaningi ezikhundleni zobukhokheli. Enkulumeni yakhe isiphathamandla sebandla le-MDCT Alliance umnumzana Douglas Monzora uthi ibandla lakhe lilamacebo amakhulu okuthuthukisa iZimbabwe nxa linganqoba ekhethweni oluzayo.
We want to build a nation state
Sifuna ukwakha ilizwe. Silondoloze isizotha senkokheli zomdabu. Ziqinisekise njalo ukungasekela ihlangothi kwebutho, inhloli lamapholisa ukuze basebenze ngendlela ehloniphekayo. Sifuna njalo ukukhangela ezokuxhumana kweZimbabwe lamanye amazwe.
Ukuthi bafuna ukwethula intuthuko yezomnotho ezofinyelela umuntu wonke weZimbabwe. Phansi kwahulumende webandla lakhe, ukuthi abantu bonke bazathola amathuba afanayo benelise njalo ukudla ifa lelizwe labo. Wakamonzora ukuthi bafuna uZulu kube nguye othatha isinqumo kukho konke okwenziwa nguhulumende, kanti njalo uthi bazaqeda inkohlakalo baphucule inhlalo kaZulu ngendlela engazange ibonakale. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Ugatsha lwezokhetho iZEC lunxuse amabandla aphikisayo ukuthi baze zibonela ngawabo amehlo ukudindwa kwamaphepha okuvotela kusasa enkampanini kahulumende eFidelity Printers eHarare. Lokhu ngokunye okwathiwa ngamabandla aphikisayo kumele kwenziwe ngoba kulokucabangela ukuthi iphepha elasetshenziswa kukhetho olwedluleyo lalilo bumenemene obenza impumela ingemukeleki. Kuningi okwathiwa ngamabandla aphikisayo kumele kwenziwe phambilini kokhetho andubana ancintise. Kambe kusekuningi na okumele kulungisiswe ukuze amabandla aphikisayo angene kukhetho olukhululekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana David Ndlovu endawonye lesiphathamandla somanyano wePeople's Rainbow Coalition umnumzana Sengezo Chabangu onguye osungula lingqoqo.
Abadala bavethi egavileyo inathile, so nxa usuvele upresident esefakile ukhetho wafaka le date abantu bahamba ku nomination si usukhala lawo nxa uhlatshwa lawo ukhala ukijima ukhipha la meva akuhlabileyo, kodwa usoke uthi lanxa usuhlatshiwe ubusu sithi sengikhipha meva hayi angisakwanisi ukuthi ngiqhubekele phambili.
Hayi, kuyezwakala. Mnumzana Ndlovu, wena uthini ngalokho okuzwayo ngoba uchabanga ukuthi hayi bayangena ukhetho kodwa bayakhonona?
Ngiyahleka shiwo ende ngihleka ikuthi yabona so it cannot pass imithetho sikhonona. Yabona into eyenzakala elizweni yonke izilegal, akula nto eyilegal. Into ongakhonela ngayo ngithi no, into le izilegal but state noma state apparatus ijudiciary bayihlulekile uhenge udaba lami leli ngiyathi kule case, but where it is legal sikwazi lathi kusemthethweni sithi hayi amvumelani lakho. Ungangavumelani nomthetho uyawamenda awulwisi ukhombele emgwaqweni ngoba sozoutshintshelaimpendulo yami.
Mnumzana Chabangu, kulokhunye elike lakhala ngako ikakhulu okufana lokuthi abezindaba abamaphephandaba kahulumende abaliphe amathuba njengeZANU PF, lithini lina ngalokho?
Sisoke sichaye impembe yakho ngani ngoba vele abusoke butshintshe lutho. IZANU ibivele ikwenza lokho mnyaka yonke la mnyaka yonke, bakhangela kuphela ukuthi ama-days sesiyafika ku-election sebeqalisa ke ukuthi balinike i-publicity ukuthi phumanini lani. Kodwa abantu babe sebevele sebenzile i-decision zabo, sebefitiwe nge-poison le ekhona. Ungeke wahlala lo muntu umnyaka ulokhu umnika i-poison, ulokhu umnika i-poison, kuzokuthi unkonanza mtintshela sokusele 2 days ukuthi umnyaka uphele. Asezoyenza i-decision yakhe. So siyabe sivele sikwazi ukuthi sizaluza ama-vote amaningi ngendaba yokuthi besincitshwa ukuthi lathi siphume emkhankasweni. Abantu bebelokhu becabanga ukuthi o-MDC kabakho, o-Mdura bakho, o-PRC yabakho. So ngilethemba lokuthi bavele sebesicelile kudala. Lanxa bezasinika leyo coverage ayisezi ukuguqula izinto, idamage siyenzakele kudala.
Mnumzana Ndlovu, uthini wena ngalokho? Irigging yini le?
Yabona into leyi into ezifuna ube pragmatic and ube practical, right? I-ZANU PF yes, ile two ways, yathi ngesizibalekile. Iku-executive, i-executive iphathi ebusayo anti ye ku-executive. Why ku-executive? The executive can use, or mama, especially in public media, they do follow the head of state, the head of state. Then why is here who private gathering? Bam, then the head of state, Babisha Sibakon. In public media, you can't even force our media, who put you in a Zanin media and the Lenama opposition that we have in the news and other Kaja for all. But in the corner, I would say, what made our parties, what would never done, what would raise it, what would raise it, and what would raise it. Kuphi mina izethikatesa nithena baphuzile ukuqalisa amaparty zonke aphiwa amathuba which is fine siyakunanzelela. Kunext election ngase kungumthetho kuthiwe 6 months before kuyamela amaparty zonke akanikwe equal lokuzeni kuthi ku-A. Into esikhona esingumthetho.
Mnumzana Chabango, uphosela kosizo.
UNdlovu wenzingani kahlali eZimbabwe kumbe wenzingani ufika izolo eZimbabwe ukhetho zonke lezade zisiba khona-ke ubezenzakala yena engakwazi engekho ku-ground. Iindaba zama-reforms azicalisanga lamza, zaqalisa ngo-1980s zikhulunywa ngoJoshua Nkomo, zazosuka zazobuyela kubo-2000 when MDC was formed. So into akhuluma ngayo into ayaziyo okuthi kulama-record esikhuluma ukuthi nxa sikhuluma ngama-reform sikhuluma ngama-reform njengobani.
Ndlovu, ungasigqibela uhlelo uphendula umnumzana Jabanga.
Uthaba ngibona ingani ube two emotional ngizwa ukuthi nitheni. Angivele ngihlale eZimbabwe njalo ngiyakwazi ukuthi ibhola khona itheni mina. It's very unfortunate ngoba i-public media is their own by state and they will not be working against state. I-problem yabakhona ukuthi kwaselakala i-enforcement. Sonke sasikuzilela. Ngoba every body of course tries for his place. So i-public media nithe engayiphendule, i-private media nithe angine ngiyiphendulele ngoba i-private. But i-public media owned by the state, there is no way ababengeke betshele ukuya khona nxa umongameli welizwe ehamba ngoba i-public media they are owned by the state. That's a fact. Kungikhulumela ngokuthi kwakunela enforcement, angitshongo ukuthi kwakungekho, yangilali kangizwanga kude sini.
Lo-ke umnumzana David Ndlovu, isiphathamandla sebandla leZANU PF, bexoxa endawonye lesiphathamandla somanyano we-People's Rainbow Coalition, umnumzana Sengezo Chabangu. Namhlanje kuhlelo lwabesifazane yasihluzeni bomama sinika abesifazane abancintisa kukhetho lwalonyaka ithuba lokuthi bachasise abakuthembisa uZulu banganqoba. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Umkhokheli welinye lamacele awe-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe waziwa njengowesifazane olesibindi omelana lobunzima bokuhlukunyezwa obubangelwa lubandlululo bobulili. Njengowesifazane ongendanga ubizwa ngamagama amaningi, kodwa lonyaka akumvimbanga ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Laloba abanye besithi ulesibindi Kulabanye abathi uMakhuphe ngumuntu othi engakholwa ulutho angaguquleki lula umkhumbulo wakhe. I-Studio 7 ixhumane loNkosikazi Khuphe lapho axoxe kabanzi ngohambo lwakhe kwezombusazwe kanye lobunzima asehlangane labo kuhambo lwakhe. UMakhuphe uzalelwe esibhedlela sempilo kobulawayo mhlaka 18 Lwezi ngomnyaka ka-1963 njalo ulabantwana ababili. Ngamazwi akhe uthi uhambo lwakhe kwezombangazwe uqale ukulukhuthalela ngomnyaka ka-1987 esebenza lomuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai bephansi kwenhlanganiso yezisebenzi eZCTU.
Ngazalwa mhlaka 18 November umnyaka ka-1963 empilo esibhedlela sempilo eseBaberfield kobulawayo. Into engenza ukuthi ngiphatheke kakhulu ezintweni ezepolitiki ukuthi ngifuna ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe abe lempilo enhle. Ngifuna ukuthi wonke umuntu oZimbabwe abe lamathuba alingeneyo. Kwenza ukuthi abantu babe lamathuba alingeneyo okuthola imisebenzi, amathuba aneleyo ukuthi bayizibhedlela belathe, amathuba aneleyo ukuthi behambe ezikolo bayefunda, amathuba aneleyo ukuthi babe lamanzi ahlanzekileyo.
Uthi ufuqwayo kufisela uZulu weZimbabwe ukuthi abe lempilo enhle.
Ngiqala ukuba active ngo-1987, ngiqala ukwenza izinto ze-trade union. Sikuze-CTU Women's Advisory Council, ngakhethwa ngaba ngu-Secretary General o-Women's Advisory Council. Ngihlala ntshela abantu ukuthi usenisebenze lo former president wethu uBaba uTsvangirai kweminyaka engu-26. Ngaqala ukusebenza la ngile minyaka engu-31. Yena ngu-Secretary General weZimbabwe Congress of Trade Unions, main wing. Mina ngingu-Secretary owe-Women's Wing. So yikho lapho esisebenze khona, saqala silwisana ngezinto zezisebenzi ukuthi sifuna ukuthi azisebenzi zisebenze kuhle, bebe lemisebenzi emihle, babe leholo elihle, ama-conditions abo abe mahle. Kodwa sithe sesibona ukuthi uhulumende kamgabe kakunazeleli khona lokhu, kafuni ukulungisa izinto esikhuluma ngazo ukwenza ukuthi izisebenzi labo zibe lempilo ezinhle. Yikho lapho izethu yaqinisa ukuthi hayi, alinge ndizame imizamo lani like the form political party. Ngaba ngomunye walaba bantu abahamba bayaform political party MDC. Angijoyinanga ukuthi abantu abaningi abakwazi bacuma ukuthi ngcene sayijoyina. Thina yithe sayiformayo iMDC ngokuthi iZCTU yaqinisa ukuthi abantu abangu-8 abahambe beform party. Ubaba Gibson Sandu wayengu-president weZCTU, Isaac Matongo wayengu-deputy, Ubaba Tsvangirai wayengu-secretary general, uMzekira wayengomunye secretary general, uMakwazo owayengweyini union yeMines, ubaba uGift Chimanikire lo Pauline Mpariwa owayengu-chairperson we-Women's Advisory Council, lami mina uThokozani Khuphe engu-secretary we-Women's Advisory Council. Yithi abantu abangu-8 okwathi sihambe siyeform iparty. Sasesinxusa-ke bonke laba abanye libabona khathesi ukuthi babuye bazosijoyina. Saqala ngokwenza lokhana ukuthi ayi-Working People's Convention. Sasuka-ke sasesiya kukhonga sika-2000 saze safika kulesisiba esikiso sona khathesi.
UNkosikazi Khuphe uthi ubunzima obuphakathi kwezombusazwe benza omama bacine behlehlela emuva, ethi yikho osekwenze ukuthi omama bebe balutshwane kulaba ababhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka.
Into yabomama isilama-100 years ilisu, kodwa khathi singakhangela omama asikatholi ukujabula kakhulu. Mina bezama ukungivalela ukuthi ngaphi ngu-president we-MDC. Ubusukhangela ama-female candidates khathi sabangenile, khangela khona kuzani ukuthi bafilde ama-candidates amangaki. Malutshwane ukhangele ku-MDC Alliance, malutshwane ukhangele yonke ama-political party, malutshwane ngokuthi omama bathi nxa kuhlukuluza omama abanjengoThokozani Khuphe, mina-ke kuzahamba njani? So yikho yiso ezinye izinto ezenza ukuthi omama becine behlehlele emuva besesaba ukuthi bangene ezintweni zombangazo. Kodwa mina ngithi hayi, sizakulwa size siyefike ekugcineni, asisoze sithedele emuva. Yikho ubona ukuthi mina bangalisa kade bengafuni ukuthi ngibe ngupresident ngokuthi kuthiwa because ungumama, because ukele emathebeleni. Ngikwalile khona lokhu ngathi akuqalwa. Mina ngingumama ngizakhokhela, ngingumama nginjalo, mina ngizakhokhela nginjalo, ngingumuntu ovele emathebeleni.
Umnumzana Samukele Hadebe osebenze ehofisini kaMakhuphe ngesikhathi sohulumende womanyano umchaze njengomkhokheli olobuqotho.
Lo ngumuntu engingathi ungumkhokheli oqotho, ngumkhokheli olenjongo, olokuzimisela njalo okhutheleyo. Ngikukhuluma ngincike ngaphi lokhu? Ngikhuluma ngemsebenzi kakhulu ayifeza ngeminyaka ekuhulumende engu-deputy prime minister. ngamafichane ke ngingathi mina kunenge engingakutsho njengomuntu osebenze kakhulu eduza lo Dr. Khupe ngiveza ubuntu bakhe ukukhuthala kwakhe ukuthanda kwakhe izwe leZimbabwe lobuqotho njengomama olesihlelo olozwelo ofisa ukuthuthukisa isizwe sakhe labantu bakhe esiyaphambili.
Ngomunye wabomama ababalelwa kulabo abasebenze bekhokhela ngobuqotho hathi kweZimbabwe kuphela kodwa phakathi kwezwekazi laseAfrika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo akusela qembu eliphuma kuzwekazi leAfrika elifinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo esomncintisano wenguqu owenziwa ngemva kokuba iqembu leSenegal liphutshe imidlalo yezibaya lisendaweni yesithathu engalaneni yesibaya sikaGroup H. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leSenegal liphume kumncintiswano wezizwe zomhlaba ngendlela engajwayelekanga ngemva kokuba liphutshe imidlalo yalo kusibaya sikaGroup H lile miklomelo emine yokulinani elilingana leli leqembu leJapan. Lawa maqembu ahlohle aphinda ahlohlwa ngokulinganayo, kodwa umehluko odale ukuba eleJapan lidlulele phambili ukuba eleSenegal libe labadlali abayisithupha abatshengiswe ikhasi lombala olithanga, ukuthi eleJapan libe labadlali abane kuphela abatshengiswe ikhasi elifanayo ngabonompembe kumidlalo emithathu yezibaya. Iqembu leSenegal belizadlilela kusigaba esilandelayo esomncintiswano aluba libe ngutshikilobhanqa leColombia, kodwa lusukela selinqotshwa nge-1 kanya, kwathi eleJapan lalo latshaywa nge-1 kanya ngelePoland. Limpumela itshiye leColombia kuyilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yesithupha, kuthi eleJapan leleSenegal elingene ngemiklomelo omabili yele miklomelo emine iqembu ngalinye, kwathi eleJapan laselidlulela phambili ngemva kokukhangelwa ukuba yiliphi eselijeziswe kaningi ngabonompembe. Limpumela itsho ukuba izwekazi laseAfrika liselaqembu elisele kulomncintiswano oqhutshelwa elizweni laseRussia, njalo olandela limidlalo kumabonakude usibonakaliso Ndlovu ukuthi ukusekela amaqembu aphuma kuzwekazi laseAfrika kuyadanisa kakhulu, kungcono nje ukubukela umuntu engelaqembu akhangelele ukuba linganqoba.
I-World Cup play, kumele ubukele kodwa ungasupporti kakhulu ngoba isizwisa ubuhlungu. Kunje so iSenegal isiphumile not because badlale kubi, but ngenxa yokuthi kuthiwe bala ama-yellow cards amaningi kuleyinye i-team. Kanti indaba kungatshongo ukuthi laba abadrawileyo, abatied, bengadlali enye i-match, sibone ukuthi kuyozalwa nkomoni. Not ukuthi i-team iphume ngenxa yokuthi kuthiwa ila ama-yellow cards amaningi kudlule yinye.
Amanye amaqembu afinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano wezwe zomhlaba ngabalisa ele-Uruguay leli-Russia aphumelele kusibaya sikaGroup A, ele-Spain lele-Portugal aphumelele kusibaya sikaGroup B, kusibaya sikaGroup C kunqobele France lele-Denmark, kuGroup D kuphumelele iCroatia le-Argentina. Iqembu leBrazil leSwitzerland aphumelele kusibaya sikaGroup E, ukuthi kusibaya sikaGroup F kuphumelele iqembu leSweden leMexico, ikanti kuGroup G kuphumelele iqembu leEngland kanye leLaseBelgium. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Hey, my dear, 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 hey, my dear
Imali yeqolo isigqibela ke uhlelo lotlwa lamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zalamhlanje. Ukwehluleka kwamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya emhlanganweni wewange izolo kubikwa kuveza ukuba engabe sesabela impilo yakhe ngemva kwesehlakalo sangomgqibelo ese White City. Ibandla lezano PF lithi lizaqhubeka lisenza konke okusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho oluzayo aluladlakela. Selugqiba ke lapha uhlelo. Igama nguChris Gande, lalelani ke iStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.